iZANU-PF isebenzisa amabutho elizwe ungananzelela uMnangagwa owehlulwa ngumgabe kwezepolitics. Lokhu kwabangela ukuthi uMnangagwa ayotheza amabutho elizwe. Lokhu akulunganga lokho. Nxa singathatha thina ukuthi isecurity elizwe isebenzisa isecurity elizwe, ayikhona ukuthi ingenele kwezomzabalazo lezi, ilizwe lethu lingaba ngcono. Nxa kuyikuthi amabutho asebenza msitha ayangenela, kuyabe kungenele phela bevikela udlame. Othizananzela ukuthi amabutho awelizwe yiwo aphambili kwezodlame. Umzekeliso, i-1 August 2018 lapho kwadutshulwa khona abantu esigodlweni seHarare, uMbhuqazwe, ngo-2008. Ukhetho olwadliwa yi-Afrika yonke, into ezinjana. Ngakhayela ukhetho oludlulileyo, kufe abantu abaningi, amabutho lamapholisa akhona, kodwa akuzange kubotshwe muntu. So, into eludubo lapha ezweni, singathi thina ngesikhiwa yi-abuse of state apparatus, abuse of security forces.
Abaningi bathi yebo, ukungenela kwamabutho kwezombusazwe akulunganga. Kodwa babuye basole njalo amabandla aphikisayo besithi yiwo adala ukuthi iZANU-PF iqhubeke isembusweni. Nanku ashona edabukana phakathi kusiba lokulwisana njengalokho esikubone kubandla le-MDC laku-CCC.
Kwaba liphutha ukuthi i-MDC isungula abantu abananzelelanga ukuthi uMnangagwa wayesele nkokheli ezithile khonaphana ku-MDC ezazikhwabitha ukukhokhela kwakhe uMnangagwa. Engusola yikuthi iqembu lela-Coast elikhokhelwa nguye uMnangagwa laligiya ngodlame kususela kudala. Iqembu lela-Coast yilo elaziwa ngokubhidliza inhlelo zikaZulu. Mana nge ninika umzekeliso. uMnangagwa nguye owayekhokhela umbutho osebenza msitha ngesikhathi soMbhuqazwe. Nguye njalo owayebopha amalunga ezaphu. Ngikhuluma abantu abanjengobaba uMark Njira Masanga, uSidney Malunga, uCZ Moyo, uRichard Ndlovu, uDoubt Mabusa, uCharles Sigangaja, uMrs Zodwa Sibanda, lobaba uFletcher Dulin. Zazinkokheli zezaphu lezo.